Okwenzakala ukuthi singathi umthethwandaba awukahlali phansi ukuthi sibonisane ukuthi kungabe kungenziwa njani. Andi kufanele kwenza ama pre-trials futhi sihlale phansi omanje ubonisane ukuthi luzaqhubeka njani udaba lakho ukuthi kuzathethwa njani amacala wona lawo. Nakwezinye indawo kungenziwa ama pre-trials kuyabe kukhanya ukuthi no ufakazi abwenelanga, kufanele usadingisise obunye ubufakazi ukuthi kugcwaliseki kungakayi kumanje. So ayisikho ukuthi kwakhitshwa ngumthethwandaba, kwakhitshwa nje ngama-lawyers bebona ukuthi hayi kusafanele ukuthi bedinga obunye ubufakazi ukuthi kugcwaliseni. Nati la bayabona phela ukuthi kwezinye indawo bayabe khanya ukuthi hhayi lapha singathi sikuhambise kunjalo uzasihlupha emthethwandaba ngoba asikabi lo bufakazi obuhle obubhaliweyo phansi obulotshiwe.
Lapho elilo bufakazi libona ngani ubufakazi bakhona buqinile na ukuthi singabona kuguqulwa impumela yokhetho?
Okuza kwenzakala ukuthi njengembali i-court ayisozihlale ayisozihlale ngesiphamphaki. Bazabe lokhu bejedisa bechovela phambili kuze kufike kuma-next elections kungakathethwa amacala la. Kodwa inkalakahla ukuthi ubufakazi bukhona and indawo eziningi ubufakazi obutholakile kulabantu abasebezimisele ukuthi hayi bona bazanika ubufakazi obuqoda ukuthi kuyini okwenzakalayo. Laba ama-candidates yanti babe labantu babe-observer kwakulama-polling agents ayibona ukuthi ukhetho luhamba njani. So ubufakazi bukhona kodwa sizabona kudileywa. Nxa kungadileywa ngoba singakhuluma ngama-30 something angizaphoza maybe ku-35 years belokhu bedoselela phambili ukuthi kuzaze kufike ukhetho olutsha. But thina silani lakho siyabe sifuna ukuthi siveze kubantwana beZimbabwe ukuthi hayi ukhetho luhambanga kuhle, alufikanga kunani kumbi lapho esifanele ukuthi.
Kukhona yini elikwenzayo ukuze libone ukuthi amacala lawa ayathethwa ngesiphangiphangi?
Into zemthethwandaba zila ama-processes zayo zile ndlela zazo. Unfortunately akuhandisanga ukuthi litshelo manje ukuthi hayi ngabe liyayenza ngesiphangiphangi. Anti yabona ukuthi loyana udaba esasifuna ukuthi likhweze ngesiphangiphangi lukapresident bagcina besithi hayi ayiso nto engafuna ukuthethwa ngesiphangiphangi. Wagcina umgabe sisenza iserini wafakwa waba ngupresident udaba lungakahle.